umkhashiwe nga sikhuluma ngezinto zezimseki usele ukuthi yena izimseki izimele yodwa ka kuhambelani le Ministry of Education. Ungahamba kwizimseki usukhuluma ngokwama ngokweholo le labantu abayindidiletayo iyabuyela futhi emuva ifikithi yona iphiwa ababalisi nguhulumende njengoba ama-examinations ebhalelwa khona phezukoli. Into yakhona baphosela ninyoka ephilayo okugcina kusenza ukuthi lanxa abantu besiya imbijileta beyimbijileta nje kwenzela ukuthi abantwana kuthiwe babhalile kodwa bambijileta bengathokozanga, ngoba sizama ukuqhathanisa lama-universities lama-college. Nxa kubhalwa imihloliso ema-university lema-college laphana abantu abayimbijiletayo labana bale-invigilation allowance abayinikeza imihloliso iqalisile sili, kodwa abayimbijiletayo hhayi abajabuli buya kuzenza umsebenzi ongayisiwo okhondanelayo. Nxa imihloliso le nge-Ministry of Education besingeke sibe sikhonona kakhulu, but imihloliso le ngeyezimseki. O-grade 7 sikhuluma kunje babhadala i-examination fee imali yana ukuthi ihambe iziziye efika ngabe sibhadelwe singaqamba amanga, ngoba kodwa sebesikhale ukuthi ababalisi bona laphana lakho kubhadalwa khona zona ziyana ama-examination fee, le mali abayitholayo lapho abathola khona imali kuma-funders abo izimseki abakhiphe enye imali yokuthi ngazokuinvigilate laphana ababalisi labo benikezwe.
I-CCC ithi ingangena embusweni abantwana besikolo kabasoze bahlawule ama-school fees. Lithini ngalokho?
Indaba ye-fees mntatheli, thina njenge-athuzi sithi thina isisekelo sombuso section 65 nxa ikhuluma ngelungelo lomntwana uthi imfundo kayibhadalelwe nguhulumende. Siyazi uhulumende uyakathi yena kala mali ngawo le mali ngawo uyakwenza lokho, kodwa-ke i-curriculum le siyenzayo le yabuya ngemva kwabonzela masanga ukuhlala kwenzela masanga commission yagcizelela inzela masanga commission ukuthi kakuke qalwe into okuthiwa yi-education equalization fund ezayenza izikolo zilingane. Kathesi sikhuluma ku-grade 7 ababhala imihloliso ungayale kusini kubomasungamani akuvele kakula network, kodwa kukhangelela ukuthi umntwana afunde nge-online. Abantwana kabala amakhompyutha kulezinye izikolo ukuthi umntwana lo mntwana ule computer yakhe, so ngazizona ezindlela uzathola ukuthi umntwana wenye indawo ule advantage omunye umntwana ule disadvantage. Indaba yemfundo lama-fees ngizagcizelela futhi noma nguphi uhulumende nalowo uhulumende lokhona sihlala simtshele ukuthi i-education kayikhokhele. Thina sinje nxa sikhuluma ngathesi ntatheli ngama-products awe-state funded education, ngakhumbula emuva ngalo mntwana wayehamba kuphela esikolo le bhuku le pen wayekunikezwa esikolo ufike ufunde umama lo baba okwabo kwakuthengela i-uniform bavuthuze i-economy yavuka ithi ngasayenelisi ukwenza zonezi zinto. Kodwa kathesi sithi thina ku-education equalization fund leyana kunezinto ezitshontshwayo ezimbabwe eziningi kakhulu, golide, amadamu, kathesi ilithiyamu, kakuthathwa imali leya kuvulwe i-education equalization fund izancedisa ukubhadalela abantwana indleko zesikolo konke.